siyabonga Jonga Elo Chris ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesine emhlaka 5 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amahlangene laba ayisebenza ngomnyaka kodwa ngamahlangene lawani kutheni sibenzeleni thina. Ngoba umnyaka sithi kodwa u-president uMgabe is a threat to the foreign policy. Babatshona ngakhona ukubana.
Elemelika seliqhelise isijeziso zenotho elazithesa uhulumende weZimbabwe. Ngo-2003 phezu kokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Mgabe.
Harare is collector idump yethu isePomona obulawayo engozimani bajala ukuthi ezengozimani. Sinama-networks zesithi yama-vendor network. Yebo abantu abadinga amaphepha ema-supermarket, ama-dump site, babuya la siyawahamba siyawathwala then siyawabhadala according to iweight yamaphepha angkhona.
Ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo sezikhuthaze uZulu ukusebenzisa njalo okulahlwayo i-waste management ngesiNgisi njengendlela yokuthola inzuzo engaphathisa ekuziphiliseni.
Sizahlaziya udaba lokuthi abesifazana beZimbabwe abangamalunga ayidalela ephalamende bakhuthaza ukuthi ilanga labo mama emhlabeni jikelelele International Women's Day libe likhefu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Elemelika seliqelise izijeziso zenotho elazethesa uhulumende weZimbabwe ngomnyaka ka-2003 phezu kokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Mgabe. Embikweni wethu leizolo umongameli Barack Obama uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona okomunye umnyaka. Ngakwelinye icele ubudlelwano beZimbabwe leBrithani buqhubeka buncibilika. ELeBrithani lithi lizathumela umphathintambo walo obona ngezentuthuko eHarare ukuyakhulumisana lohulumende kaMgabe. Umanyano we-European Union ogoqela lona eLeBrithani lamanye amazwe ase-Europe wesule izijeziso phezu kweziphathamandla zeZANU-PF esikhathini esedluleyo lanxa umongameli Mgabe lonkosikazi wakhe belokhu bephansi kwalezi zijeziso. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma usole inyathelo likahulumende weMelika.
Lindaba oludalisayo kakhulu kakhulukazi ukuthi ilizwe enjenge-America elithi lona ilizwe elichampiyona idemokhrasi ulubonise izinto enjalo elizweni elincane elinjengeZimbabwe. Ngiyadika ngishwele ukuyona kanti umuntu uyabe sengene kwini langene kwini kanti amathuyala awe-America. Bekunxa singabuza lina abe-Studio 7 njengoba ikhona ngale Washington bangene kwini abantu lazo ngoba yiyobe i-counter development ezwe-America. We are trying ukuthi ngabe ta iZimbabwe iyathuthuka i-develop namba ama-giants they're squashing us. Basibandezela basibandezela sure sizafika ngabe sibenzenjalo. So amahlangene laba ayisebenza ngomnyaka kodwa ngamahlangene lawani kutheni sibenzeleni thina. Ngoba umnyaka sithi kodwa u-president uMgabe is a threat to the foreign policy. Babatshona ngakhona ukubana yena akaphesi kaphesi usanda kukhethwa ukuthi abe ngu-chairman we-AU ungu-chairman we-SADC. All these are global bodies ngoba they interact with America, they interact with the EU, they interact with the UN. So America kodwa ekuzondla kwini sibenzeleni kanti.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla seZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani okwenzakalayo lapha kusegcekeni ukuthi ilizwe lase-America ukufaka kwalezi jeziso kwenziwa ngumphakathi wonke wephalamente labo singakuthi i-Congress kumbe i-Senate kufanele ivumelane lo-President ukuthi antshintshe isinqumo esiyabe sike senziwa. Ngakho lokhu kubangela ukuthi ngibona ngani u-President Obama usuke ubone ukuthi akalali ithuba lokuthi athole abangasebenzelana naye ku-Congress kusuka kube nzima kakhulu. Kukanti-ke ngeceleni le-EU kulule ukuthini abenza ezokuzwelana kwamazwe kumbe singathi abakhokhela abanye abo prime minister sinxase bebone ngani sizakusasebenza ukuthi balokhu befake izijeziso bazintshintshe. Ngibona kakhulu yikho lokho okwenza umahluko phakathi kwesinqumo esithethwe yi-America lesinqumo esithathwa ilizwe elifana le-Britain ngalesi sikhathi. Okuqakathekileyo futhi ofanele sikunanzelele kakhulu kulesi sinqumo yikuthi nxa sikhangela kwezomkhonomi weZimbabwe i-America iba iqakatheke kakhulu ekupheni amanye amazwe esingathi ibukhokheli bokuthi adlelane njani leZimbabwe, ngoba i-trade singakuthi ukudlelana kwezomnotho phakathi kweZimbabwe le-America kuncane kakhulu nxa kukhangelewa lamanye amazwe afana lezinye indawo ezifana le-Europe. Ngakho nxa i-Europe ivele isintshintshile indlela ikhangela ngayo iZimbabwe njalo edlelana layo leZimbabwe, ama-sanctions kumbe izijeziso ezifakwe e-America akaladubo olukhulu kakhulu kwezomkhonomi weZimbabwe, ngoba ngesikhiwa sithi alalokho esikuthi i-influential impact, ayikhona esingakuthi i-direct impact.
Zona indaba zokulondoloza amalungelo oluntu sezilungisiwe yini ngendlela esuthisayo ukubana lezi zijeziso sezingasuswa?
Amalungelo oluntu kweZimbabwe aqhubeka esonakala ngendlela ephezulu, ngoba phela kathesi asenzakala kodwa hathi kulabo abaphisana lohulumende bengaphandle kwebandla leZANU-PF. Lalaba bakubandla leZANU-PF lesisekelo sombuso seZANU-PF sesiphethwe nje saba yizeneze.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zikhuthaza ukusetshenziswa kwempahla njalo i-waste management ngendlela yokuthola inzuzo engaphathisa ekuziphiliseni lokuthi abantu bethole imisebenzi. Intathu yezindaba yethu Mavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabohlangothi olubona ngokulondolozwa kwemvelo elizweni olwe-Environmental Management Agency, EMA, obona ngezokukhulumisana lozulu kule nhlanganiso. Umnumzana Liberty Mugasa uthi bakubone kufanele ukukhuthaza uzulu phezu kokuqakatheka kokulondoloza okulahlwayo ngalindlela. Uthi lindlela ilondoloza imvelo ngasikhathi sinye kube yindlela ephilisa umuntu lokulondoloza indawo zihlanzekile. Ukucubungula kweStudio 7 kuveze ukuba kulabantu abaningi abaphatheke kulimisebenzi yokuhlanza indawo ukulondoloza imvelo ngasikhathi sinye kubatholisa inzuzo okufana labe-National Waste Collection. Umnumzana Albert Mtsajiganga ngomunye weziphathamandla zenkampani eqhuba umsebenzi wokulungisa amaphepha aseke asebenza ukuba asetshenziswe njalo kokunye eye-National Waste Collection. Umthajikanga uthi ngabe uzulu uphatheka kule misebenzi ngokugcweleyo besingake saba khona isizathu sokuba indawo zihlale zile ngcekeza njalo le misebenzi ingatholakala.
Sikolekta amaphepha from different places njengama-supermarkets, ama-dump site. In Harare sisikolekta idampu yethu isePomona obulawayo engozimani, bajala ukuthi ezengozimani. Sila ama-networks zesithi yama-vendor network. Yebo abantu abadinga amaphepha ema-supermarket, ama-dump site, babuya la siyawahamba siyawathwala, then siyawabhadala according to i-weight yamaphepha angkhona. Sila amaphepha amanye esiwathola ema-organizations, ama-printers kumbe ama-big companies njengobo-railways. Amaphepha auto ama-archive, all documents. So siyawasebenzisa futhi lawo amaphepha. I-recycling lay siyasota futhi amaphepha according to ama-grades angkhona.
Uthi umthajikanga umsebenzi wokwenza ziphinde zisebenze njalo izibi kungatholisa imali, ngakho uzulu angazakhangelela phansi labo abaphatha limisebenzi, ngoba bakhona abaphila ngayo kwamanye amazwe afana le-China, India lamanye.
Sile auto amabhokisi, amabhokisi lawona silungisa amabhokisi futhi. Awe white amaphepha lawona silungisa i-tissue. I-tissue le silungisa mostly e-cardboard paper mills. Ama-newspaper kumbe ama-newsprint silungisa ama-egg trays. yiwo umsebenzi wethu lapha eNational Waste. Amapepa ama organization lawo ngathi ama archives angathi ayahlupa ngoba liyawazi lonke ukuthi ama companies they are closing on a daily basis. Amabhokisini ayenzani? Ayengezelela. Amabhokisini mostly sithengisela eSouth Africa. Then even eZambia. Then omhlophe lawo esithe ama M1 sithengisela eKaloma ukulungisa tissue which is mostly for domestic consumption.
Abe ema bathi batheteleli nyathelo ukukhuthaza uzulu kuba alondoloze imvelo ngendlela emtholisa inzuzo ngasikhathi sinye kuhlanza lapho ahlala khona okuzaphathisa ukusungulwa kwemisebenzi kanye lokwehlisa imikhuhlane ebangelwa isimo esibi sezemvelo. Ngakolunye udaba, abaphathi ntambo ababona ngezokuthengiselana emazweni awenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eye-SADC baqhubeka bengena umhlangano wokubonisana kwezokuthengiselana oqale ngenyanga edluleyo uphela ngomgqibelo. Namhla iqulo labaphathi ntambo abakhethiweyo ukuhlaziya okuphezulu kokuthengiselana esigabeni ele-Ministerial Task Force on Regional and Economic Integration elikhokhelwa ngumphathi ntambo ezokuthengiselana eZimbabwe umnumzana Mike Bima lingene umhlangano wokuhlaziya udaba lokuthengiselana lolu. Lomhlangano wenzelwa ehoteleni ye-Crystal Lodge eHarare ngokubonisana kanye lokwenza amalungiselelo ogwalo oluzakhuluma ngezibopho okumele zilandelwe kulomhlubulo kwezokuthengiselana ezokwakha ukuthuthukiswa kwamankampani kanye lokudinga amathuba okusebenzelana kwezokuthengiselana. Okuzaphuma kulomhlangano kuzakuya kwethulwa ke kunkokheli zamazwe aweSADC emhlanganweni okhangelelwe ukuqhutshwa eZimbabwe ngenyanga ezayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Live talk lamhlanje sihluzeni bomama sikhangela ukunanzwa ngokujulileyo kwemisebenzi enziwa ngabesifazana.
Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Umeli weMelika kwele South Korea umnumzana Mark Lippert uthi usesizwa ngcono njalo usephumile esibhedlela. ULippert ugwazwe ebusweni lesandleni ngengqamo esigodlweni seSouth Korea ngesinye isizalwane salelo lizwe lapho esembuthanweni wokudla kwekuseni kwezobudlelwano bamazwe omabili.
Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni olwe World Health Organization luthi eLiberia kalizange libike ngosebanje ngomkhuhlane we-Ebola kuliviki okungokakuqala ukuthi kwenzakale kulelo lizwe kusukela ngonkwenkwezi nyakenye.
Ukulwisana phakathi kwamapholisa lezifundi ezifuna ukufola ziqonde emahofisini amakhulu kahulumende aweyangon kwele Myanmar kungene kulanga lesithathu namhlanje. Izifundi lezi zifuna uguqulwe umthetho ophathelane lemfundo.
Indawo ebukiswa imisebenzi ye-art e-National Gallery of Zimbabwe inanza imisebenzi yabesifazana embukisweni wayo ophansi kwesihloko esithi Out of Darkness. Otshengisa ubungcitshi babesifazana kulomsebenzi kuyona le inyanga lapho kunanzwa amalungelo abesifazana emhlabeni wonke jikelele. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umsekeli kamqandisi njalo engu-chief curator we-National Gallery eZimbabwe umnumzana Rafael Chukuko uthi babone kufanele ukuba benanze njalo besekele abesifazana ngokwenza umbukiso oqhila imisebenzi yabesifazana kuphela. Ngalinyanga kaMbimbitho kunanzwa ilanga labesifazana emhlabeni jikelele ekukhuthaza ke abesifazana kuleli ukuba bengene kulumbukiso ngobuningi babo.
Out of Darkness izoba i-exhibition i-feature ama-artists esifazane to celebrate the International Women's Day, which is an annual event to celebrate the womanhood, where tina abantu yazuti hini sizalo ngaba fazi. So, it's fun to celebrate abafazi laba, but yibo labafazi bazo celebrate International Women's Day nemsebenzi yabo. Wonke abantu besifazana ukuthi babuye nemsebenzi yabo, ifike lapha na i-exhibition department izothola imsebenzi yabo, yiyo le isoshowa lapha egala.
Unkosikazi Joyce Risina Motsi osebenza esimaphanjena kuchenda moya kuRusaphe uthi abesifazana bavele yibo abalolwazi olukhulu olokuqhuba imisebenzi enje ngobunengi babo njalo befundisana ethi laye wafundiswa ngabanye abasemangweni adabuka khona kukho konke akwenzayo.
Nangezi athi okuthiwa i-applic le saza painting. I-art le i-applic sebenzisa i-drill, the top text ama-offcuts. Because we start the painting, so it's real. The fabric paint, yes, it's 7 size. For you cut us in length and then it's tonight. It's in the last tip on yam. You are consulting the water in your Hamas Scholar, Niba Tengaluza, but you are not a civil.
Uchi kukwa uti ulwazi olabesifazana kweze atili ya mangalisa njalo bemelebelu sebenzi sengenjela eza patisa njalo enga tutugisa lesizwe.
Uyazi uti yini maubona kala laba bebuwea project babuya lapana ngase chenda mbuya lapana and labanya babuya ngase pinga abanya ama baskets abanya ase Bulawayo abanya Elupane abanya babuya ase Wonder Valley emashingo. Yonke indawo igcwele abesifazana because uyazi yini mawuye emakhaya uyabona yibo labesifazana bayenza ipottery bayenza konke lokho. So yiyo le msebenzi yabo yokuthi at least bazoyishengisa lapha ikhulume ngesintu intangible heritage.
Unkosikazi Risina Motsi uthi udubo olubhekana labesifazana kule imisebenzi ye-art imikambo yokuthengisela izinto abazilungisayo ekhuthaza abesifazana ukuba bethathele phezulu amathuba afanalo kubukisa kugalari ngoba kuzaphathisa ukuba bazakale kakhulu njalo bengezelele amathuba abo okuthola indawo zokuthengisela.
Right, sibili kuyakwenzisa umama babe bayazakale kwezinye indawo ukuthola umama abanje abathengisayo kuyasinceda sibili oba imama abanje lingahlayeli izandla aso sikhathi sokulala uhlezi ngikhuluma umama abahlala emakhaya mina nginje ngihlala emakhaya sebenzisani izandla zenu kunento ezijiyeneyo lakwansili likwenzi okwemakhaya okwemvelo kuyalinceda ukuthi liphile.
Uchi kukwa uthi igalari isebenzelana labesifazana bakuleli kuphela kulumbukiso ngaphandle kukankosazana Chantel ovela kwele Switzerland osebenza ngaphansi kwegalari le yeZimbabwe okwamanje. I-International Women's Day lilanga elinanzwa minyaka yonke ngenyanga kaMbimbitho emhlabeni jikelele ngenjongo yokuthuthukisa ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana agoqela ikholo eliphezulu amalungelo okuvota lamanye njalo isihloko salo nyaka sesithi Make It Happen. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ziphakathi kokuqoqa umhlangano wesiphangiphangi logatsha lwendaba zasekhaya ngemva kokuvela kobufakazi bokuthi ezinye zezizalwane zeZimbabwe esezincitshwe amapermit ezSP ngezizathu zokuthi kazibuyisanga ezinye incwadi ezifunekayo zazizihambisele lezo incwadi zalahleka emahofisini emukela izicelo awe VFS lawo gatsha lwendaba zasekhaya. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqala kuphuma kwamaphemiti ezSP kumaviki ambalwa asanda kodlula bekukhangelelwe ukuba intokozo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kodwa kwabaningi sekulethe ukudana lokukhathazeka. Sekuvele ubufakazi bokuthi kulabanye asebencitshwe amaphemiti ngoba kuthiwa kule ncwadi abangazibuyisanga bona bazibuyisa. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi ngemva kokuncitshwa iphemiti kwesizalwane seZimbabwe akhethe ukuthi sibizwe ngegama lokuthi umhlanga, babhalele inkampani ye-VFS Global eyiyo emukela izicelo zamaphemiti la, bebuza ukuthi kungani sekuthiwa umhlanga akalethanga incwadi evela kumqatshi yena wayiletha. Ngemva kwalokho uthi i-VFS ithumele ubufakazi obukhombisa ukuthi umhlanga wayibuyisa leyo ncwadi aze wancitshwa iphemiti ngoba kuthiwa akabuyisanga. Lokho-ke uMabhena uthi yikho sekwenze bacela umhlangano wesiphangiphangi lokugatsha lwendaba zasekhaya.
Yikho ke sifunda isizwisise phakathi kwabe VFS management kanye le Warm Affairs uhulumende ukuthi kathi incwadi lezi zilahleka kanjani njalo ukuthiwani ngabantu laba sebelahlekelwe izincwadi kungayisibo bona abanikazi abazilahlele izincwadi lezo.
Uto kubenza bakhathazeke kakhulu ukuthi umlayo ogatsha lwendaba zasekhaya uthi abancitshwe amapermit la kabavunyelwa ukuphikisana lalokho.
Sasikwazi ukuthi umuntu ongelancwadi ephelele ngasoze vele avunyelwe ukuthi afake isicelo. Manje sesibona abantu abafaka isicelo belencwadi zonke sebe rejectwa. Yikho sizama ukuthi sibe lawo lo mhlangano lohulumende labe VFS ukuthi kucaciswe ngoba lati okwakhathesi kasavumelani lakho ukuthi abantu bancitshwe amapermit bona into zabo zonke eziqondini.
Uthi okunye osekuhlupha ngala mapermit ukuthi kwakuthiwe umuntu angafaka isicelo uzathola impendulo ngemva kwamaviki ayisishiyagalombili kodwa kwamanje bakhona abalinyanga ezintathu belindile. Unkosazana Thenjiwe Sibanda ngomunye walabo ababa ngabokuqala kufaka izicelo zabo zamapemithi ngolwezi nyakenye.
Since nga-applya angikatholi impendulo, angikatholi imeseji, angikatholi i-email. Masifona bathi silinde sizofonelwa or sizothola i-SMS. Manzama ukutracker impendulo engiyitholayo ikuthi i-application yami bayitholile e-DHA.
Umasibanda uthi lokhu kumchayisa ngovalo.
Into engichayiswa ngovalo ukuthi angikwazi ukuthi manje okubangela lawo ma-delays kuyini. So noma ngisazi ukuthi ezihambe ziphelele but lento ingichayisa ngovalo ngoba angikwazi ukuthi impendulo esangabuye izobe isithini.
Abanye abalokhu bengakatholi amapermit abo bathi sebelahlekelwe imisebenzi kanti abanye sebevalelwe amabhuku abo emabhanga. Bakhona njalo amapermit abo okuqala e-DZP angazange aphume okwathiwa bazatshelwa nxa sokufanele labo bafake izicelo zokuthola awe-ZSP kodwa lalamhlanje balokhu bengakatshelwa lutho. Imizamo yokuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luziphendulele kulolu daba ibingakaphumeleli ngesikhathi sokusakaza lolu daba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Abesifazana beZimbabwe abangamalunga edalele ephalamende bathi bafuna uhulumende enze ilanga labomama emhlabeni jikelele ele-International Women's Day libe likhefu elizweni. Bathi ukunanzwa kwaleli langa ngosuku olulodwa akuphelelanga nxa kungela khefu eZimbabwe. Abesifazana laba bathi njalo balakho ukukhangela okubahluphayo ngokujulileyo nxa kulelanga lokunanza abahlangana lakho empilweni. Amazwe afana le-South Africa, Zambia, Botswana, le-Seychelles alamakhefu okunanza okubhekana labesifazana. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Sakhile Dube owemzingwane esabelweni seMathebeleland South, lo mnumzana Thamo Jacob Maseko isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa.
Udaba lo lami ngiyangalo supporta kakhulu ukuthi kube le khefu elikhangelane labo mama ngoba sile emlando eminingi esibhekane la ezindlini. Umuzi ukuze ube umuzi ngumama. Njengalapha eBotswana ngiyambone kulelanga labo mama. Ilanga langakhona uma lifikwa omama balala lapha babuthana khona bengomama. Behlonitshe bebe ngomama bebe lezinto abazenzayo ezibhekelani labo mama singasho ukuthi siyabe sesitile loba bezindlini kodwa ilanga labo mama lathi singili silibona liqakathekile kakhulu ukuthi iholiday yangikhona siba siyayinida siyayicela.
Yes, siyamuzwa lapho umama ke uMadube baba Maseko ngathini.
UMadube lapha ngani uyaziphekisa kancane uthi yena umuzi ngumuzi ngomama. Nindalela?
Ye, ngitsho njalo.
Okay, ubuye uthi wena lento lesisi iyenzakale kodwa lingashise lidelele obaba.
Yes.
Uyabona ukuthi into zenezi zihamba parallel azihambi zonke. If umuzi ungumuzi ngomama into eliyiclaima lapha yokuthi lifuna irelevance yokuthi omama bekhanye bemela phaya behlukaniswe namadoda ukuthi hayi omama by far bangcono kulamadoda into eliyikhayelayo.
Hayi asitsho njalo.
Eh, lithini?
Lapha ukudelela sitshele sikwena, ntsho akwazi ukuthi isiko lethu thina abantu abesindebeleni. Umuzi sithi umusi ngathi kwamaseko siyabe singathi ukuthi umaseko sithi umuntu ongumamanjo.
Okay, yebo.
So lapha manje sithi siwo senyami sitshela ukuthi omama umama thina siunder umuntu ongubaba. Kodwa nxa kuyukuthi sicela ukuthi sibe lelanga lithi kabe kungayisi ukuthi obaba abanye basebesithi omama bafuna ilanga lani bengabantu abangumama. Umama is always under umuntu ongubaba, kodwa siphinde sikhohlwe futhi ukuthi umuzi ukuze ube ngumuzi ye ubaba uyabe khona. Kodwa nxa kungela mama obasumlile ukuthi kukhanye, kungela mama othanyele iyadi ukuthi kukhanye ukuthi kulo muntu ungalimanga izihlahla, ubaba angakakwanisa ukwenza njalo. Yikho nisitsho ukuthi umuzi umuzi ngomuntu ongumama. So nxa singaba lelanga lathi okuthiwa leli ilanga labomama singalithakazelela singumama yesizwe seZimbabwe.
Maseko, uyakhuluma uMadube la?
Ngimdalebe. Into ekhona yokuthi omama bazama ukuthi baza angani asiba-appreciate ngalokhu abaqakatheke ngakho empilweni.
Ngingatsho njalo ngoba lapho usumfake ekhoneni baba Maseko. Kodwa into engiyitshoyo ukuthi lathi sicela nje ukuthi sibe lelanga lethu, singatsholi ukuthi mbesathi ngelanga lethu sesithi hawu mama le nto eziningi elizifunayo omama bayahlupha, omama sebefuna ukulingana labo baba yeso kuyi 50-50. Kodwa lapha sicela ngokuthi
ubuya ngendlela engifuna ngayo mpela. I should think selifuna too much relevance within the society, just too much of it.
No, ayisikho ukuthi sifuna kakhulu njalo
ngoba masibheka ne omama labo lo baba emzini baqakatheke ngendlela elinganayo. Sesibona ngisho nemisebenzi eyenziwa ngomama, kukhona okuzenziwa ngobaba kukhathisa lokho okwenziwe ngumama.
Kodwa singomama siyasebenza kakhulu baba Maseko.
Hayi, akulisebenzi kakhulu. Alise into elisenza kakhulu isho ukuthi liyawatha ubaba ehleli endlini.
Ukuwatha kusiya ngemvelo, vele umama nguye okumela watche
lesiko lethu.
Ilanga lethu labomama siyalicela sibe ngomama ombina siyehlangana singomama lani like libe lelanga ukuthiwa lisala endlini likhangela abantwana. Kulilanga lokuthi omama lilanga labomama. Lesonelisana isikhathi esincane siyasicela lathi singomama.
Nxa lifuna ukutshintsha ibhora likhangele ngaleyo ndlela, kumele talakwila kwesi sikhathi ke lithi obaba bevele behlale endlini, omama kube yiwo obona ukuthi ingangiphela amabhizi abhadaliwe everything, kuhle kuvele kutshintshe okuyisethapu kwangikhona. Ilanga leli bavile balalo it is ngunovember or ngudisemba 16. Lelo langa libhekane labomama abahlukumezekileyo labavulnerable kuphela obaba bafakwe khathana. If really ilanga leli qakatheke ngaleyo ndlela, then they should make use of those 16 days of activism because it's too much, more than half a month.
Yeah, but singomama liqakathekile kakhulu. Lani obaba nxa ukuthi liyalifuna ilanga leni le-Father's Day kumbena njani, liyakwanisa ukuthi compare sokusiya ku-Father's Day likhambe likhulume licele ukuthi lani lifakelwe amalanga. Nxa kunjalo lathi siyakwanisa ukuthi ilanga langikhona ungumaseko lawo okutshona endlini, ngeke ngitshone nisenza zonke izinto. Ngikhangelaumaseko ngobaba wendlini.
Every year lile-16 days vele ezisethi ezingatshintshiyo worldwide.
Yes.
So why should be 8 thina singelivini eliyi-1? Then you should add with 17 per year. It's utterly a waste of time.
Lapho sizwe unkosikazi Sakhile Dube owemzingwane eMathabeleland South, lo mnumzana Thamo Jacob Maseko isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa.
Singakalethulela udaba olulandelayo, sike sizwe okuvela kuhulumende weMelika.
Umbiko olandelayo uyimbono kahulumende weMelika. Inkulumo zokuletha ukuthula kwele South Sudan ezilokhu zimiswa ziqhubeke zimiswe ziqhubeke seziqale njalo zaletha ndawonye uMongameli Salva Kiir lowamhlamukelayo uMnumzana Riek Machar lapho abakhangelelwe ukuhlafuna ingxaki ezibangela ukuthi kungabi lempi yomdeni. Unobhala obona ngobudlelwano beleMelika lamanyamazwe uMnumzana John Kerry utshele ababili laba ukuthi kumele bakhumisane umlotha. Sesikusibanga sokuthi singasafungelani ijoy, kutsho uKerry. Wengezelele esithi umhlaba wonke jikelele ubheke ngabomvu impumela yenkulumo lezi. UKerry uthe uhulumende weMelika uzasebenzelana lamazwe angomakhelwane beSudan kunye lamanye amazwe afuna kube lokuthula kweleSudan. Lo ke bekungumbiko oyimbono kahulumende weMelika.
Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga silichiya ku Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama.